Lomkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcina lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudisayisa amaposta abanye. So kebe kuyindaba zona lezi izeki ezimandate over ma-issues andake omethambe kuyeripoti wezinye nga umuntu wangikhona etholakele yenzana lebelisho ukuthi uba nodisayisayo because umuntu mesunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe isikhangele ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 438 okwakhathesi. And then awe my election related complaints le 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lomkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uqala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga e-ZANU-PF ikuzama ukuxega umsindo, ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weThabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomaswingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-TCC, abe-Citizens Coalition for Change ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa iwuka ye-ZANU-PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga le-ZANU-PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe iFAZ umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye.
Kuthaza abasakhulayo laba ababethekelwa utshwala ngamapolitiziyeni besenza into embi kangaka ukuthi hathi bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezanu-PF ukuthi hathi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungena muntu okhipha iposta. Kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sephelandaba Tshabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashwingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Kumkhankaso yakhe yonke uMongameli Emmerson Mnangagwa weZANU PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.